indaba esijabulisayo kodwa esizisa ubuhlungu at the same time. Siminyaka emibili, lokho kutshengisa kakhulu ukuthi lapha eZimbabwe uyakwanisa ukuhlala nje ejele loba ulecala kumbawula as long as laba ababusayo becabanga ukuthi kufuze ube sejele.
Mnumzana Ncube, kujwayelekile na ukuthi abantu bahlale isikhathi esingaka ejele nxa kusadingisiswa ngecala labo?
Lesikhathi sombuso esikhona lesi esikhona emizweni amapholisa ingxenye esingathi ye-executive arm of government ngaphansi kompathi ntambo kamafezi umisolo wamafezi yibo ababopha abantu bebethesa amacala bese behanjiswa-ke kulinye uhlangothi lukahulumende lejudiciary. Inkinga ebakhona ukuthi nxa wena ungujaji abantu beseza phambi kwakho ujaji lona lowo jaji ngoba umuntu ubona ngeyakhe indlela ngoba lo mbono ukuthi umuntu uzabanika asoze athole isicala kujwayelekile ukuthi abantu bakhona bathole betholisiswa bephakathi. Uzakhumbula njalo ukuthi kulabo-Fletcher Dunini labanye ababengotshiwe umthobabuleli uKenny Cala Kethani Moyo nabanye nabo bahlala ejele okwesikhathi eside. Nxa umuntu ethe wetheswa icala kufuze ukuthi indaba yakhe izwakale ngesiphangiphangi athenisiswe aphume.
Siyabonga Mnumzana Mkhwananzi, ibandla lakho lisolani ngokuhlala kwalaba ejele lendlela abaphathwa ngayo?
Sina silezi zathu eziningi esisola ngazo lindaba. Okwakuqala ukuthi iqaliso lapho isungula lindaba sakhuluma thina sathi abantu bethu abazange bethe cala babesemhlanganweni bezenzela umhlangano wabo amapholisa aqalisa ukuhluphana nabo members of the public esazikhonapho kwagcina kusiba nobudlwangudlwangu babakhona. Sabona sogojolozelwa bonke laba baqhathwa ngokuthi bengabe-MDC kwe-Glenview lapha bebotshwa. Lokhu thina sabona ngani into eqondane lokhetho lwaluza kuba khona lusaziwa ezamphe futhi laba bantu bazakhankasa okuqinileyo bekhankasela ibandla le-MDC njalo ngabakhokheli abakhulu ngakhangela abakhokheli abanjengabo last Mahinda Hama uSolomon Madzore umuyo uRebecca labanye babe ingqungquthela zomhlangano wethu we-MDC ekhokhelwa ngobaba uMorgan Tsvangirai. Okwesithathu esakhuluna ngakho kakhulu yibufakazi obabungaqinanga obungekho mgciko obabuphuma kulomthethondaba otshengisa ukuthi abantu laba babengela cala njalo ungakhangela ukuthi indaba le ukwetheswa kwayo I think isilenyanga ezingu-6 yagcina ukwetheswa kodwa ubhunu ujaji kulindaba wenza ukuthiwa ngesikhiwa i-defay judgment indefinitely okuyikuthi yena indaba wayeseyizwile wayehluza wayeqeda wayengamana nje akakhuluma ukuthi abantu bale ncala mbabala abakhiphe 6 months ago.
Siyabonga Mnumzana Ncube, ungathi zindaba eziphathelane lezombusazwe kuphela ezihlala isikhathi eside emthethwandaba?
Khona abahlala kule mthethwandaba isikhathi eside sikhangele ama-cases afana labo-antirobiary labo-meda yona imvaleelizwe lasezimbabwe sivela eRhodesia. Nxa uhulumende bethi bephethe intambo zombuso ukuthi bafake imithetho le mthethwana eminingi ethile ukuthi bona bangaphumi embusweni, leyo mithetho yeza ukuthi abantu abaisana labo babotshwe nje masayane. Ekukhele ukuthi kwelindanga mhlawumbe kungaba nohulumende oyintando kazulu afakwa imithetho ehlonipha uzulu.
Mnumzana Mkhwananzi, amalunga ebandla lakho aseke abhekana lohlupho olufanayo?
Bakakhulu uyakhumbula ukuthi lokhe i-MDC yasungulwayo indaba yokubothwa kwabakhokheli benhlanganiso nama-activist alinhlanganiso yiyo ephambili babe bebothwa kusukisele imikhesi ade ikhulunywa le yabonkala ade ikhulunywa ngomnumzana lapho umathobane ukhangele ngo-2007 oba umnumzana u-Ian Makone nabo labanye abaninginingi abanye bakhona bathuna besifa bephuma ejele bahlala kakhulu ejele kibo-2007. Khathesi sikhuluma nje umnumzana umkhokheli ubaba uMorgan Komichi sejele naye ngecala elingacaciyo ukuthi icala lankhona kanye ayisikho abantu bebandla lambodwa ababothwayo. Ukhumbule opostwela, ukhumbule ama-members emthwakazi, ukhumbule ama-students abakhokheli babasebenzi abe-ZCT ama-members e-civil society athi ukuthi bale cala elikhulu elimangalisayo lababelethile kodwa abantu laba babebothwa bebothwa ngezizathu zombangazwe bebothwa nguhulumende okwazi ukuthi laba bantu bame eqinisweni bangayekelwa uzulu ebalandela bazaguqula uhulumende wasezimbabwe bafake uhulumende ade chiwo ngubaba umathobane ohlonipha intando yabantu ohlonipha njalo ukuthi imithetho yelizwe yenziwe ngesiphangiphangi amalungelo abantu ahlonitshwe. Nxa umuntu ele ndaba yakhe ekhothi waziwe ukuthi umuntu lowo u-innocent kuze kubonakale kuhluzwe kuphume mgceke ekhothi ukuthi hhayi ulecala elithize ngesiphangiphangi ukwazi ukuthi umuntu yejele umbuyangikhaya and so on and so forth.
Ungasigqibela lingxoxo ngokusichasisela imbono yakho ngokuthi udaba lolu ngabe lwaphathwa njani ngamafitshane?
embele uphathe la ukuthi laba bantu ngaleso sikhathi bebotshiwe bafuze ukuthi baphiwe ibail uzamazele ukuthi omunye wakhona ugcine eselejele angazi ukuthi nakakho kulaba abangu-21 okutheka abalacala uma kuthi ebengomunye wangikhona kuthiwa it's unfortunate ukuthi an innocent life has been lost in these kind of circumstances. Okwesibili, icala leli lalifuze ukuthi liphethwe ngesiphakiphaki ngikhaleni kuyaphambisa phambi ukuthi amajaji lamagqweta labantu baye-attrangers office namapolisi bazakethi bazide isikhathi bakhangele uhlelo lwesekelo sombuso esitsha ukuthi lithini ngamalungelo abantu ababothiwe.